abantu beMelika babonkomo ama politicians bazama ukuthi ba clean igama leMelika lele selithathwe nguDonald Trump walidonsela idakeni ingakho beforce kakhulu ukuthi uDonald Trump bamimpeach kuza njalo besenzela ukuthi kulamanyethelo thize abawaziyo ukuthi nxa bengamiyekela azayephuma esikhundleni sakhe engazange wayenelisa ukuthi akhitshwe noma mhlambe athathelwe immunity leyana yokuthi nxa ungumongameli o nxa uke waba ngumongameli welizwe kulezinye izinto ukuthi awusafanelanga ukuthi uzenze ezifana lokuthi ukhanjiswe emthethwandaba lezinye izinto kwethiswa amanye amacala athize nxa engaze ayephuma ephuma nje engayimpitshwanga kuzatshengisela ukuthi baza kwehluleka ukuthi bathole ingcazelo noma bake bamdonsele ezinkantolo bake bazwisisa ukuthi kuhamba njani yingakho ukuthi impeachment leyi yiko njengoba sitsho ukuthi ithwele umthwalo omkhulu kakhulu umthwalo wekwesula udaka elizweni leMelika njalo lo mthwalo wokuthi benelise ukuthi babone ukuthi into leyi bangayigeza njani ukwenzela ukuthi babe linqubekela phambili yingakho namhlanje nxa sisiyakhangela bakhona abanye kuloa house laphana ama-Republicans ayiwo abaphathi kaDonald Trump abaye bahamba bayavotela bavuma lokhu okuhlongozwe ngama-Democrats.
Ama-Republicans kudale lesenethi ubona bebambana lama-Democrats yini bemfumana elecala uTrump?
Kusenethi babunkomo kuzabe lobunzinyana thize ubunzima obuzabe khona ngokuthi into ekhona kathesi kuma-Republicans iningi labo basanwaya amakhanda benwaya amakhanda nje bacabanga izinto eziningi babunkomo ezihlanganyela ukuthi nxa bengathi basekele ukuthi uDonald Trump abe convicted kuzatshengisela ukuthi iparty yama-Republicans yiparty yezidlova kubuye njalo bekhangele njalo ukuthi ama-Republicans noma uTrump eyenze inhlekelele leya leyo kodwa ke basasele lama ambitions yokuthi iparty yabo basafuna ukuthi noma kukhetho olulandelayo noma kuma next elections ama Republicans abuya angene kukhetho loluyana babuye njalo bayenelise ukuthi banqobe ingakho ukuthi bazama ukuthi lapho ba calculate babone ukuthi into abangayibona engancinda noma engayenza kube lenqubekela phambili kuyini kodwa ke engikubonayo ngibona ngathi bazayidelaya lento kuhlale isikhathi mhlambe igcina iphelele emoyeni kungazange kwacacisa kuhle ukuthi uDonald Trump bamconvict noma bamconvict.